ngiseGeneva ngilande umhlangano wokucubungula impila kahle yabomama nabantwana ngoba kukhanya kulodubo lokuthi omama ikakhulu abazithweleyo bagcina beswela labo bantwana ngokuthi behluleke ukuyafika ezibhedlela ngesikhathi kumbe njalo beswele izimali ukuthi bayefika khona.
Kuyini okumqoka okuphume kulomhlangano?
Okumqoka okuphumileyo yukuthi uhulumende kumele abone ukuthi uyafaka imali eceleni ezakhangela impilakahle yabomama nabantwana, njalo zibe nenye impumela yokuthi kumele sifake labontanga kulolu dubo ngoba iningi labo bagcine begula beswela izindlela zokuthi belatshe ngoba abanye baba bengasebenzi, abazali bengenamali. So sivumelene ukuthi kulolutho kumele sikwenze kusukela ku-2015 sisiya phambili sikhangela umama abantwana labontanga.
Abavela kwamanye amazwe bona bebesithini ngomumo ofanayo emazweni abo?
Laba abanye abavela kwamanye amazwe anjengabe-Europe, labo bakhala ingoma yinye. Umehluko yokuthi kwabo amazwe bayanelisa ukuthi bathole lokhu kulatshwa ngoba abanye iningi labo kabahlangani lodubo lokuthi omama bayaswela ngokuthi kabalatshwanga. Kodwa singakhangela ngapha ngase-Afrika, yikho ungazani kulodubo kakhulu ngoba lokhu sibona abantwana belokhu besifa, omama besifa bezithwele. So sokuqakathekile ukuthi ngobani okumele bangene kulo msebenzi, sivumelene ukuthi kasikhethi nopha yiphi ezombangazwe abathandazayo, ontanga, omama, osomabhizinisi, kumele bangene sihlanganisa amakhanda sibone ukuthi singancedisa njani ukwenzela ukuthi umama ahlale kuhle, angahlali ngumuntu ehlukuluzwa njalo esifa, evulawa yimikhuhlane elaphekayo.